indaba yethu namhlanje kwenziwa yini ukuthi abantu abaningi bengabhalisi kugwalo lokuvota. Sizalethulela udaba lolu ngokugcweleyo njalo lokuthi sokubhalisa abantu abangaki kugwalo lokuvota. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBotswana zithi akuncedi ukuthi zibuyele ekhaya ziyebhaliswa kugwalo lokuvota ngoba akulakhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukuba lengatsha zikahulumente ezijiyeneyo ezisebenza ndawonye zisenzela ukulwisana lemikhuhlane engathelelwa abanye abantu enjengevunguzane letshukela. Isikhosho seMelika eZimbabwe sinika inhlanganiso yeLupane Women's Development Trust imali yokwenza inhlelo ezijiyeneyo. Idolobho leHarare lifuna ukukwehlisa uzulu imithelo kuluhlu lokusebenzisa imali yedolobho leli olwebhajethi yomnyaka ka-2018. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyisuze mbomama sixoxa ngokususwa kwabathenga bethengisa impahla emigwaqweni emadolobheni atshiyeneyo okwenza abesifazana bahluleke ukuphandela imuli zabo ukudla. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuwhatsapp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.